ingcitshi ezibona ngezomumo womkhathi zithi lonyaka izulu liyathembisa ukuba lingana kuhle eZimbabwe, kodwa abalimi ikakhulu abemhlubulweni weMandebeleni okuvele kungani kuhle izulu bakhuthazwa ukuba bathenge inhlanyelo evuthwa masinya njalo bayithenge kumavinkili aziwayo awezokulima ukuze babe lesivuno esihle. Enye yalezi ngcwethi ongumqondisi wabalimisi kugatsha lwezokulima esigabeni seMathebeleland North, umnumzana Dumisani Nyoni, ukhuthaza abalimi ukuba bangayengwa intengo ephansi eyabithengiswa ngayo ngabantu abathengisela phandle kwamavinkili aziwayo.
Kwisikhathi balimi lapho sokumele ukuthi ngabe silungiselela okuqinileyo lokho esiza kulima esiza kufuya kumnyaka o-2020 siya ku-2021. Izulu seliseduze balimi, nanku sekuye kube lemikhizo lapha nalapha, ngakho kasiqinene ekulungiseleleni ukuze sithole isivuno esihle ekulimeni. Kumele sibe lenhlanyelo, inhlanyelo elohlonzi, inhlanyelo ethembekileyo, inhlanyelo eqondileyo ehambelana lomango lapho olima khona. Kakhulukazi nxa sikhangele isigaba seMathebeleland, siyabe sithi kasiqineni ngezinhlanyelo eziphangisa ukuvuthwa, ezivuthwa ngaphansi kwe-120 days kusukela kuqalisa ukuna kwezulu kusiyafika lapho eliphetha khona. Yebo, kambe sikhangelele ukuthi lonyaka sizathola izulu elingcono, kodwa kuqakathekile ukuthi sibe lenhlanyelo ehambelana lomganga wethu. Sesiyathenga-ke izinhlanyelo emavinkilini, singayibona engani iyadula, sibe sesiyengeka siyethenga inhlanyelo ethengiswa phandle. Asinanzeleleni ukuthi ngalesi sikhathi kuba lezi gangi ezithatha umumbu wesiphaleni ziwuhuqe njengependa ehlambelana nalo umuntu osetshenziswa ekuvikeleni inhlanyelo ukuphehlwa, bese befaka emaphepheni esiyathengisa ezitalagini. Kasingayengeki-ke sithathe leyo nhlanyelo sisithi sidinga inhlanyelo ethengekayo. Asimeni ngokuyathenga inhlanyelo eqotho ukuze sizuze isivuno esiqotho.
Umlimi umnumzana Maluba Mhlaba uthi abalimi lonyaka basengozini yokuthenga inhlanyelo ethengiswa phandle kwamavinkili ngoba emavinkilini iqanse okwethusayo.
Ngilesimanga esikhulu kakhulu ngendaba leyo ukuthi inhlanyelo ikhwelile iye ku-$35. Ngambe nxa inhlanyelo izathengiswa nge-$35 per 10 kg, ngubani ozayithenga leyo nhlanyelo? Njalo i-US dollar lelo ngubani olirholayo ebantwini beZimbabwe? Olirholayo ngubani? Lokho kunje kunzima, kuyesabeka. Kuyakhanya mpela ukuthi hayi ubuzima sinabo, sokumele abantu bathembele enkosini, ngoba laba abantu esibakhangelela ukuthi kumele basenzele, hayi asobantu kumele sithembele kibo.
Amavinkili athengisa okokulimisa abiza $35 amadola eMelika, $35, umgodlo wamakilogram alitshumi i-10 kg, kuthi ngedola leZimbabwe ibiza inkulungwane ezintathu i-$3,000 emgodleni we-10 kg yomumbu. Abalimi bathi umvundiso lenhlanyelo yamazambane akukatholakali okugoqela leyamabele amancane. Kuminyaka emibili emithathu edluleyo ilizwe belibhekane lendlala ngoba izulu belingananga kuhle okuthiye iningi lisebunzimeni, kuthi izifuyo lazo zicuba zingena madlelo lamanzi. Kunje abalimi abaningi sebeqalile ukuphendula lokulungiselela umsebenzi wokulimela umnyaka ka-2020 kusiya ku-2021. Ngimele iStudio 7, ngikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.